So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mfumfu 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalari esifaneleyo. Kunje kozupkhwa kula off. Uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa. Kodwa esikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso, lesokuchayisa vele asikhulumi langaso. Kungakho sisithi kungcono lathi kuke kukhangelwe imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane leduko lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu. Kulandela ukukhalala umsebenzi wabashayeli wenkampani kahulumende yamabhasi. Awezupho.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisana nabantu beZimbabwe. Simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions le ngoba abantu abasela msebenzi, ama-industry abevalile. Kodwa sange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi siqhubekele phambili njengelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo yeZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba, e-United Nations, unkosikazi Alena Dohan namhlanje.
Isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile.
Wake waba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu ukungena lokuphuma enzikini yedolobho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi aweZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zekampani kahulumende yamabhasi eZimbabwe United Passenger Company zikhalale umsebenzi, zikhala ngokuthi zifuna iholo elingcono kanye lomumo wokusebenza omuhle. Lamhla abachayeli bamakhombi aphiwa imvumo yokusebenzelana labezupho bebesebenza kodwa bekhulelwa linani labantu abakade befuna ukugada. Kodwa kuthe kuchaya ihola lechumi u10 AM ekuseni amabhasi ambalwa abeseqala ukuthwala abantu. Umnumzana Ernest Chabalala otshayela kukampani eZupco uchasisa ngabakhala ngakho.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalari esifaneleyo. Kunje kozupco akula off. Uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa. Kodwa esikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso, lesokuchayisa vele asikhulumi langaso. Kungakho sisithi kungcono lathi kuke kukhangelwe imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uhulumende ukuba avumele abangekho phansi kukazukho ukuthi baqale ukusebenza.
Yikholo esasikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi abantu kweze kuthwala abantu kwe-transport sector kungabi le monopoly yeZupco kuphela. Sikhuluma kanje namhlanje abantu badubeka kule kuseni imota zakoZupco amabhasi engabonakali. Whether yi-strike kumba so-strike lohlupho lwakho ngalokuthi nxa iZupco sibe lohlupho lwayo kumbabantu sebestrikile kumba ilafiweli abantu bagcina sebesendlela zokuhamba. So esingakuleke ukuthi sizabuyela futhi emvesa kuthi ukuthi uhulumende kavulele amanye ama-players ku-transport.
Unkosikazi Evelyn Song, umhlali wakoBulawayo, uthi uhulumende uyazehlulekela ukulungisisa udubo lokuthwalwa kukaZulu.
Sesithwele nzima ngoZupco thina ngoba kathembakalanga. Namhla sigade nzima ekuseni lanxa ungagade ama-private lamapholisa lawo ayasithwalisa nzima kuma-roadblock. Okukhoneke kuthi uZupco seyehlulekile. Kumele sibuye lapho esasikhona. Kunje sigcine siphuzile. I-government kayilungise masinya lapha. Ikele ufuna ukubusa zonke indawo.
Unkosikazi Thandaza Moyo, omunye njalo umhlali wakoBulawayo, uthi ukuswelakala kwemota zokuhambisa kuyabahlukuluza emsebenzini.
eziningi.
Lapha engisebenza khona sibhadala ngama hours wasebenzile. So nxa i transport ihlupha kutsho ukuthi leyami imali iyehla ngoba ngisafika ngiphuzile emsebenzini. Amathiwa akawalani lakho lo ukuthi uzukho ku-strike i-company police ayitshintshi. Cela ukuthi uhlupho lolulungiswe ngoba lathi siyasiharasa.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zikazukho iyahlula ngoba bebengadobhi ucingo. Kuviki edlulileyo ngolwesihlanu inkampani yezukho ikhuphule imbadalo zokugada amabhasi kanye lamakhombi. Imbadalo yokugada ibhasi isuke kumadola angamashumi amane i-40 bond yaya kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond. Ukuthi ikhombi isuke kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond yaya kumadola angamashumi ayisithupha i-60 bond. Izitimela zilokhu zingakaqali ukuhamba koBulawayo kodwa zikhangelelwe ukuba lapho sezihamba zizabe zisiya e-Country Park leMganini. Lokhu kuyimizamo kahulumende yokuqeda uhlupho lwendlela zokuhambisa elizweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wamukele umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations, unkosikazi Alena Doyen, lamhlanje. UDoyen ufike eZimbabwe lamhlanje kuhambo lwensuku ezilishumi lokuzozizwela ngodaba lwezijeziso zomnotho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZanu-PF uthatha leli thuba lokuza kwankosikazi Doyen ukuthi amchazisele umonakalo athi udala izijeziso zomnotho ezethethwa ilizwe okuludaba osoluleminyaka lusegudwini. Unkosikazi Doyen uzahlangana labaningi kuhulumende abenhlanganiso ezizimeleyo labanye abantu abazwisisa indaba yezijeziso zomnotho. Ukhangelwe ukwethula impumela yophenyo azalwenza eselizweni emhlanganweni nentathelizindaba emaphethelweni ohambo lwakhe. Uphenyo lolu luzaphawulwa enhlanganisweni ye-United Nations emahofisini ayo awedolobheni leGeneva elizweni leSwitzerland. Uhulumende weZanu useleminyaka esithi izijeziso lezi ezabekwa ngamazwe omhlaba ziqondise kunkokheli yeZanu-PF eyaziwa ngokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo namakampani adlelana layo yizo esezibulele ilizwe esithi ukukhitshwa kwazo kunganceda ekuvuseleleni umnotho. Umphathindaba wendaba zasekhaya uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonkosikazi Doyen balile ukukhuluma lentathelizindaba ngodaba lolu namhlanje besithi bazakhuluma lazo ekupheleni wophenyo. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana yeTwitter, isikhulumeli sikamongameli uMnumzana Joe Tshabalala uveze ukuba uhulumende wamukele ngenjabulo ukuza kwesithunywa esiqakathekileyo ese-UN elizweni ukuzodingisisa izizathu zokwetheswa kwelizwe izijeziso lezi. Uqhubeke ethi ukuza kukankosikazi Doyen wethuse abe-MDC Alliance bona athi abadonge ukuthula elizweni ngokuphehla udlakela emasingo kuviki edlileyo ukuze i-UN ikhohlwe ngendaba zezijeziso. Ongumqondo ochaswa kabanzi ngobona ngokuqoqa komsebenzi kuZanu-PF uMnumzana Babutho Moyo.
Bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku ule anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti why lobudlwangudlwangu kungenzakalanga ngoJanuwari, ngoFebruwari, ngoMarch? Why kusenzakala ngo-October? So kumele kubuye umuntu ovele United Nations.
Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Mafa uthe izijeziso zomnotho azibekwanga yi-United Nations, ngakho ke akusoze kwenelise ukulungiswa ngabe-UN.
IZANU ilomkhalelo wayo njengenyoni evuke seni ihlabela ingoma engalamsebenzi. Kathesi iZANU ikhala ngama-sanction. Ama-sanction la akhona kuthiwa yi-targeted sanction, akazange fakwe United Nations in the first place. Angazi ukuthi umuntu we-United Nations lapho uzedingani. Afakwa yi-United States of America ngomthetho kuthiwa izidera. Europe layo yabangabanye abafakela i-targeted sanctions abantu abaphula amalungelo abantu eZimbabwe. Bafakela abantu abafana nalo njengomnankagwa, lamanye ama-ministers akhe, lamasocha, labani, lamanye ama-company.
Kodwa be-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzura bathi bazasebenzisa ithuba leli ukuba baphe umthunywa we-United Nations imbono yabo eyamele kunkuthazo yokuthi izijeziso kumele zesulwe.
Njengabandla sikhangelele ukuthi sethule imbono yethu ebhaliweyo kunobhala yena lo omelele i-United Nations. Siza kuthi ngomva kokukwenza lokho ke sibe sesibiza mhlawumbe umhlangano wabonozindaba kumbe siphe i-statement esitshengiselayo ukuthi thina kuyini esikubeka phambi kukanobhala we-United Nations omelele United Nations law.
Aba babandla aphikisayo bathi izijeziso lezi zafikelwa abantu abangahloniphi amalungelo abantu nabaphatheka kunkohlakalo iningi labo abakuzaniphefu nabadlelana labo hatshi ilizwe lonke, kungakho kumele ziqhubeke zikhona uhulumenze aze ahloniphe amalungelo lawo. Angizansi yezwekazi le-Africa owesadak lawo uyingxenye yalabo abakhuthaza ukuthi kumele izijeziso lezi zikhitshwe. Okuyikho owakhulela ekuthini kubekwe ilanga likamhlaka 25 Mfumfu ukuba amazwe la atshengisele kuthazwa ukukhitshwa kwezijeziso lezi ngoba zingaphambanisi iZimbabwe kuphela kodwa umhlubulo wonke wangezansi kwe-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla lezanu PF bathi uNkosikazi Doyen kumele atshelwe ngabantu bonke ukuba ziyabhidliza umnotho welizwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli. Kodwa amabandla achiyeneyo aphikisayo athi abezanu PF yibo abathwalise nzima uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umabutho Moyo okudla ngodilwa abatsha kubandla lezanu PF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli.
Siyakwemukela kakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abasela msebenzi, ama-industry abevalile. Kodwa sange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalezimali zabo ama-sanctions vele abathinti. Athinta wena lami othengayo, uhambe usiyathenga komnyoro, uhambe usiyathenga kosefusile, uhambe usiyathenga komaplanka, uhambe usiyathenga komawunga, uhambe usiyathenga ecomplex, a-affecta thina. Ngoba akula muntu ongatshela mina ukuthi njengo-leader we-EFF ukuthi ama-sanctions kobulawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza i-fuel, i-petrol idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali egcine siyadinga izimali zechimbazo, izimali zezigangi.
Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo-Dohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya le ndaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye kuba lokhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo. Kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba ukuthi ke sihlala ephansi kukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu, siyakubona ukuthi ilizwe lethu aliyiphambili. Kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezetheswa uZulu libandla lezanu PF.
Izijeziso zomnotho ezetheswa ke inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle, okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo, buhloniphe ilungelo loluntu. Ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli, izijeziso zomnotho lezo ziyapho nguphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo aphela. Kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa, kumele kuthunyelwa abantu bazo assessa lokhu lalokhu yana. Hathi izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli bezano PF ikakhulu yibo obuyethese abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho, hatshi ukuthi sithi izijeziso zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethe njani.
Kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijeziso zenotho lezi ezafakwa lilizwe leMelika eleBhilithane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lolu tshotshozelwa libandla lezanu PF. Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi yecubungula izomusazwe, uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu.
Ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu. Sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lathwa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe. Okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni, ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impact yangkhona, kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo, njalo izinto zangkhona seza lokhu ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo.
Elemelika lafakela izijeziso zenotho abakubandla lezanu PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
ELeZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye bawo 2.5 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngombimbitho nyakinye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,368, ukugoqela asebephephe kulomkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu njalo 126,308, kwafa inkulungwane ezidlula ezinele ngxenye 4,658. Kunjalo nje ababalisi bakhuthazwa ukubana baqhubeke besiya emsebenzini lanxa uhulumende esithi uzajezisa zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kusukisela lamhlanje. Uhulumende uthi bazaxolelwa abanye abangakahlabi ijekiseni leyi ngoba kukhona okusababambileyo, kodwa bakhona abazajeziswa. Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uthi ababalisi abaningi bahambile namhla emsebenzini njengezinye zonke izisebenzi zikahulumende. UMahlangu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi akumelanga uhulumende axotshe umsebenzi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi, ngoba sikhangelele ukuthi ke umqashi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi, njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakala singakubiza ngokuthi procedure isiyenzakele yini, konke imfanele kumele zenzakale ukuze umuntu axotshe umsebenzi, kumele konke kwenzakale. Njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe, akumelanga babanjwe ngamandla, ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemkhuhlane ethile engahambelani lakho, engahambelani lokuhlaba. So kuqhakathekile ukuthi uhulumende abunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sinesithu ababalisi abaqhubeke besiye emsebenzini ngoba kulilungile labo ukuthi babe semsebenzini baqatshiwe. Nxa ukuthi umqashi ngohulumende uthi ke usebaxotshile, kumele ababhalele munye ngamunye esitsho izizathu ukuthi ubaxotsha ngaliphi, njalo ke kuyini abakonileyo, yonke imithetho okumele ilandele ukuze baxotshe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga, ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Lapho ke imizwe ixoxwa loGibbs Dube weStudio 7 eBulawayo. Kangele kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell Gasekho. Umndeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eFacebook othi uPowell ukhulelwe zinhlungu eziphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. UPowell waba ngumuntu wakuqala onsundu ukuba akhokhele ugatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe womhlaba leMelika. Wakhokhela uhlangothi lolu kusukisela ngomnyaka 2001 usiyafika umnyaka 2005. Wayesebenza phansi kukahulumende kamongameli George W. Bush. Wake waphatha njalo uhlangothi lwebutho olwePentagon ephansi kukamongameli George H. W. Bush. Wathi engakangeni esikhundleni wathethiswa ngowayengumongameli wakwele Zimbabwe uMnumzana Robert Mugabe leziphathamandla zelizwe leli kulandela ukuloba kumaphephandaba kwele Melika esola uhulumende kaMugabe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Namhlanje isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usetshonile, kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from i-family yakhe. UColin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye owayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele Mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell?
Ngum-Republican, kodwa yena ungum-Republican lo esithi singathi thina u-moderate, meaning ukuthi aka-subscribe to ubu-Republican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli baka-Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endosa uBarack Obama ngo-2008 for u-president, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa umuntu acabangisisa kakhulu izinto, and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008, and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silubone lusenzakala e-America.
UMnumzana Dan Moyo omunye wabacubungula lokulandela ezombusazwe osemelika. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Washington DC. Kulayikho kulamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Abakumsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kamfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Bathi ukubanjwa kule mvukuzane le akutsho ukubana umuntu sephiwe insuku ezimbala zokuphila, kodwa bekhuthaza ukuhlolwa masinyane ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulo mkhuhlane nxa ubanjwe masinya. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyanga kamfumfu isikhathi sokukhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yevele i-breast cancer month. Imvukuzane yevele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazana abaphezulu kweminyaka engamachumi amane i-40 kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula wesifazane ongela mntwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwana. Ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mthabisi Bebe uchasisa ngemvukuzane yevele lezibonakaliso zayo.
Breast cancer yimvukuzane yevele, yona uyibona nxa umuntu engaba lelump kumbe iskin lesane sevele singasuka sitshintshe sibe lamabalabala, sibe lesilonda, sikhomba ivele lalikhipha i-discharge, amanzi lawo abehlangane legazi. Sometimes inipu leli liyatshintsha le-shape kube lesilonda. Abantu abathola imvukuzane yevele ngabantu abajwayele ukuba lezihloko zabo ezake zabanjwa zile mvukuzane leyo, kumbe bake babanjwa bona ngokwabo kwelinye ivele bele mvukuzane. Phela abantu abaphuza ukuba labantwana, abaphangisa ukungena esikhathini, njalo abantu ababhemayo, abanathayo, abantu labadala kakhulu asebedlulisayo o-30 to 40 years.
Ubebe uthi imvukuzane yevele ayihlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa, njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.
Ijayeleke kakhulu kubomama than kubobaba. Breast cancer ungayibamba masinyane iyelapheka lula, kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuba iyelapheke. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ehlale ezihlola ivele lakhe isikhathi sonke elijayele, ukwenzela ukuthi lingaphongutshintsha uze sokule lamu amanipuz etshintshe ishape. Sometimes bathi inipu retraction kumbe kube lama-discharge kunipu. Konke lokhu kungatshengisela ukuthi usukiba nemvukuzane esele, kumele ubone udokotela.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka oyelatshwa imvukuzane yevele ukhuthaza uzulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze lonke abantu wesifazana labobaba ukuthi i-breast cancer is not a death sentence. Ungahlangana layo but ungayisabi. Engingakukhuthaza ngakho ukuthi khona lihambe liyehlolwa kuphela for this period eka October, ukwenzela ukuthi once is diagnosed early you stand a better chance ukuthi ukwanise ukuzuza uncedo.
Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakoBulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGarden House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe iningi kakhulu.
Ukuthi siyehlola siyafisa, kodwa imali efunakayo iningi kakhulu laloba kulomkhankaso wokuhlolwa. Ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlola ngesikhathi, kugcine kusiba lokulahlekela kwezimpilo zabo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezihlukeneyo zempilo ezigoqele e-Women's Institute for Leadership Development zizabe zile mkhankaso ngemvukuzane yevele ngayona le inyanga kaMfumfu. Phansi komkhankaso walonyaka ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ahlaselwe lubhubhane lwe-COVID-19, abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambhadalo ezibhedlela zakoBulawayo ezivalisa e-UBH neMpilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer month ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer, lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yevele, ikakhulu abaphezu kweminyaka engamachumi amane yokuzalwa, ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusesemasinya. Ngimele Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Sinyeke ihluka nezihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. uBulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimoto lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi yeZobco. Wamukelwe ngenjabulo eZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen namhlanje. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell akasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela ebelenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.